Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwakazo muhle olamukela ngenjabulo ngomkhulu omhla ka 16 kumabasa 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Amanesi namhla ekuseni avuke etshiya umsebenzi esibhedlela. Bekhala ngokuthi bafuna izimali zengezelele eholweni labo. Njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Abongi labongikazi empilo lase UPH kobulawayo sebemanyene labanye babo elizweni lonke jikelele ekukhalaleni umsebenzi.
Kungani into sezitshintsha in favor of uhulumente omutsha oseZimbabwe. Into esisele eZimbabwe umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo.
Kulequla labaphathi ntambo beZimbabwe eligoqela obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo eliseNew York khonapha eMelika emhlanganweni wokuhlaziya ezamabhizimusi. Inkokheli yamabandla kumanyano weMDC Alliance ihlangana labosomabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa ngalintambama. Bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo elase UPH kobulawayo bamanyanela abanye babo ekukhalaleni umsebenzi lamuhla. Kubika ubathabile Masuku.
Esibhedlela sempilo kobulawayo indawo ezifana lesigaba sezigulane ezelatshwa zibuyela emakhaya ese outpatients besivaliwe ngoba abongi bebengekho njalo bekufakwe iphetshana elazisa uzulu ukuthi kuzabe kuselatshwa abantu abagula kakhulu. Abantu abagula bevela ezindlini bebebonakala bedangele ngemva kokuswela usizo esigabeni lesi. Udokotela omkhulu wempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthe abongi bavuke bekhalale umsebenzi bethi bafuna ukwengezelelwa iholo.
Amanesi namhla ekuseni avuke etshiya umsebenzi esibhedlela. Bekhala ngokuthi bafuna izimali ziyengezelele eholweni labo. Njalo bethi kabaphenduki mhlawumbane uhulumende engabaphanga leyo mali.
Izolo abongi abe Health Services Board umphathi ntambo wezempilakahle ugatsha lwezemali labanye bahlangene behluza udaba lwabongi lolu. Emhlanganeni lo bathenjiswe ukwengezelelwa iholo kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina umnumzana Enoch Dongo uthi abasoze bavuma ukuhlala beqilwa nguhulumende ohlale thembisa angakufeziyo. Uthe njalo izithembiso abaziphiwe izolo izinto zindala kakhulu okwakumele baziphiwe kodwa abaziphiwanga.
Sokunzwa ukuthi manesi akawanda kuma hospital akawanda akatendeza nika.
Abongikazi elizweni lonke bakhalele umsebenzi ngenxa yokungananzwa kwezikhalazo zabo. Njalo izithembiso zikahulumende sizibonile kodwa sizamukeli ngoba izinto azithembisa kudala le wekela ukugcwalisa izithembiso. Ngakho sithi Health Services Board inohlupho lokungathembeki. Laloba kukuncane kanganani, ngakho asisabathembi.
Esinye sezigulane esixoxe le Studio 7 empilo unkosikazi Nokubonga Nyathi sithe sivukele esibhedlela sifuna ukusizwa e-outpatients kodwa katholanga usizo.
Mina ngifike lapha ekuseni empilo esibhedlela ngisithi ngizothola uncedo ngapha ku-outpatients department kodwa usizo angilutholanga ngoba bona bathi khona khathesi bamile ukusebenza. Bakhangele laba abayibo ababe be critical kakhulu. Thina bathi basikhangeli ngoba thina sigula sihamba. Bafuna laba abagula okuserious. So singazi ukuthi thina kumbe kumele lathi size sicine sisehluleka yini ukuhamba. ukuze basisize yini.
Ngenyanga edluleyo odokotela bebekhalele umsebenzi, labonge kwezinye indawo bahlangana labo dokotela bakhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Esibhedlela esikhulu seGwanda lakho izigulane bezibuyiselwa emakhaya ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Kubika uAlbert Ncube.
Isibhedlela esikhulu seGwanda yiso esithenjiweyo ezansi yemaNdebeleni, njalo labo abayabe begula kakhulu badluliselwa kulesi sibhedlela. Iningi lalabo abavukele esibhedlela ngomvulo ekuseni babiselwe emuva kulandela ukukhalala umsebenzi. Kwabongi, omunye osebenza kulesi sibhedlela ongathandanga ukuvezwa igama utshela abagulayo ukuthi babuyele ekhaya ngoba kungela ncedo abazaluthola.
Abantu abalibona kumele balilaphe kadisi kababa, but abafuna ukuthinjiswa vele yantile yabona ukuthi lapha kubhaliwe lapho lilatshwa khona, so even ingathinjelwa vele akusuzemncede ukuthi ngoba kuthola umuntu ozalibona.
Lokho kudanise iningi lalabo abakade bezokwelatshwa abajabalayo imali yokuthi baye kubodokotela abazimeleyo. Umnumzana Thabani Moyo obelethe isilobo sakhe esibhedlela uthi abamangele ukuthola abongi bengekho emsebenzini.
Yes, but we made a mistake, but we understand that the disorder
Operations. Osaphethe isihlalo somqondisi wesibhedlela seGwanda udokotela Rutendo Manyathi uthi abongi abafika phosa amakhulu amathathu bakhalale umsebenzi kulesi sibhedlela okudale ukuthi bavale. UManyathi uthi abongi abalutshwani abasemsebenzini belapha labo abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo abazodinga uncedo lapho sebehelelwa kuphela.
It's mainly the message to our strike as the hospital we have.
Omongi bakhalale umsebenzi kungakho sivale ezinye izingatsha zesibhedlela, kodwa siyancedisa laba abaphatheke kakhulu labomama abazithweleyo.
Abongi abasafundela umsebenzi kanye leBered Cross yiba kuphela ababonakala esibhedlela namhlanje. NginguAlbert Ncube wendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uselethe inguquko emqoka kwezenotho selokhe umnumzana Robert Mugabe esuke embusweni. Umoyo obekhuluma kumabonakude weBloomberg khonapha eMelika uphe umzekeliso womthetho we-indigenization esithi usuguquliwe ngendlela yokuhuga osomabhizimusi. Umnumzana Moyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo ogatsha olubona ngenhlelo zemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye lo sibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha. Ebuzisiswa ngowayisiphathamandla sikahulumende kaMgabe umnumzana Jonathan Moyo owabaleka elizweni nyakenye, uMoyo uthe umnumzana Jonathan Moyo wazibalekela kaxotshwa ngamuntu. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo uMangutsha uthe osomabhizimusi bengaqala ukusebenza elizweni ukusilela kwemali kuza kuba nganeno. Iqula leli likhangelelwe ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende weMelika kanye lenhlanganiso ezigoqela iWorld Bank lingakayi emhlanganweni weCommonwealth osaqhubeka kwele England lapho eleZimbabwe elinxuswe khona. Asizweni umbono kamnumzana Dumaphi Mema incwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Kukhangani into zezitshintsha in favor of uhulumend omutsha oseZimbabwe. Into esisele eZimbabwe umongameli umnanga kwakuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona ukutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali, abantu ke besenza okuswipe cash lokho kulama line amade ema-bank, akulotho selutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani ziza kwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungule amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamile, kumele bake bame mpijana bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume sengisiye ekhaya kule infrastructure yini evumela ukuthi i-business iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukutholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuya-impact-a kakhulu i-business. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kwesizwe ama-report e-corruption even kuhulumende wona lo omutsha, kusese lo msebenzi uhulumende omutsha kakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane lohulumente osenzwa ngumgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba lempumela enhle, kusiya ngokuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini uzakwenza yini okukhulumayo lo.
Ubone ngani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe lethuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba khathesi mina mbona ngani any change ekushiyana lako eyayisenziwa ngumgabe is change. I-opposition layo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxela eseDallas, Texas, khonapha eMelika.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo volo ngolesithathu la ngolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inkokheli yamabandla kumanyano we-MDC Alliance ihlangana labo somabhizimusi beZimbabwe abasebenzela kwele South Africa ngalintambama sikhuluma nje eJohannesburg, bekhulumisana ngokumele kwenziwe ukuvuselela umnotho. Umhlangano lo ubizwe yi-MDC Alliance ukuze ichasise amanyathelo ezawathatha ukuthi ukuthukisa amabhizimusi alubana ithe yanqoba kukhetho oluzayo. Sixoxelo meli we-Alliance e-South Africa njalo engusomabhizimusi umnumzana Austin Moyo wachasisa okunengi.
I-Alliance ifuna ukuthi ibacacisele ukuthi izinhlelo zayo zime kanjani, njengoba nje singuhulumeni lo omele ukuthi angene esitulweni. Izolo bekulusuku lwama-politician besimerali ethembisa, namhlanje sikhangele kakhulu laba bantu abakubhizinesi.
Alubana uthe wangena embusweni umanyano we-MDC Alliance, kuyini elifuna uphuthume ukulungisise njengabo somabhizimusi?
Phela uma abantu benamabhizinisi lapha e-South Africa bafuna ukuthi uma bebuyela ekhaya kube khona izinselela or ngathi ama-incentives akhona ahlelwe uhulumeni ukuthi abantu mabe buyele ekhaya bazi ukuthi abazi ukuba nesikhathi la ibusiness labo elizobe liphansi phansi. Kufuneka ukuthi uhulumeni abe nezinhlelo zokuthi asize lama business azotshala izimali ezweni ukuthi babe nokuqhubekela phambili kungabi khona ukukhinyabezeka kwama business abo. Ngakho ke umuntu maye bona ukuthi lelo thuba likhona uma ine business lapha kulula ukuthi athathe ibusiness lakhe alithathe ayolibeka eZimbabwe nezimali lezanazo lapha ayozifaka lapha esazi ukuthi imali yakhe angeke ingene emgodini.
Kade sikuyini likusolayo ngoba ubaba uMnangagwa uthi zizagcineka kakuhle izimali zenu alubana lethe laphenduka lazo zitshala eZimbabwe?
Ayisikho isiqiniseko esisenza ukuthi nathi sibe nalo igunya lokuthi siqoqe izinto zethu siyokwenza amabhizinisi lena, ngoba kuleli viki nje lidlule ngike ngafika leZimbabwe ngabona ukuthi imali akuyona into ongayibamba ngesandla. Imali ijikeleza nje phakathi ebhenki, ijikeleza ko-Echo Cash. Uyabona uma uyibhizinisi kunesikhathi la ufuna khona ukuthi imali yakho ukwazi ukuthi uyothenga ezinye izinto ezinjengama-imports ezinjalo. Like uma imali yakho ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla or ukwazi ukuyikontrola ukuthi uma ngifuna ukuthatha izinto lapha eSouth Africa ungakwazi ukwenza lokho, mbona ngathi kuyinkinga kakhulu. Ngoba namanje iDiaspora Care Forum njengoba sayiqala sinenkinga yokurejista abantu abaseZimbabwe because ama-underwriters angekakwazi ukuthi a-access leyo mali ukuthi ayenze ama-pay out. Ngenze nje umzekelo olula.
Umnumzana Austin Moyo, ngumeli we-MDC Alliance kwele South Africa njalo, ungusomabhizimusi, sixoxela ekhona le kwele South Africa. Kulevtok lamuhla sixoxa ngokwenzakala esibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabongi labongikazi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Myanmar elithi selibuyisele ekhaya iziphepheli zesiRohingya ezimbalwa. Ugatsha olubona ngezomvikela kumanyano we-United Nations solusole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yele Mali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kulelo lizwe sithi kubulewe isotsha elilodwa elidabuka kwele Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu kwalimala amanye amasotsha ambalwa agoqela isikhombisa akwele France. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wekholera oqhamuke eHarare ngenyanga edluleyo usubulele abantu abathathu njalo uyamemetheka. Embikweni wethu lenamuhla umqondisi wogatsha olubona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo kulolu gatsha uDokotela Portia Mananganzira uthe umkhuhlane lo uya ugxila emalokishini afana leChitungwiza leSt Mary's. UManangazira uxwayise uZulu ukuthi ethathe amanyathelo okuzivikela. Wengeze wathi amanzi kumbe ukudla okungcolileyo yikho okubangela lomkhuhlane esikhathini esinengi. Ngo-2008, ikholera ike yasabalala yabulala inkulungwane lenkulungwane zabantu elizweni. Sixoxele ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo yena ochasisa ngokuthi kungani besehluleka ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo.
udubu olukhona lapha mnumzana ikuthi khona amapipe yethu asebodlile eHarare. Ezinye indawo amapipe arayi, kwezinye indawo akusela amapipe amahle. Yiko amanzi layana ukuthi khona afike endaweni lapha kufuzayo ufika khona, ayahle aphele lendleleni. Sokwenze njengakhonokho, ikhansili iyavala amanzi ngoba amapayipi ayabesile makhulu kakhulu, angasoze ukuthi kuyenza ukuthi khona liphoke ukuvala indawo encane sibe sesiqalisa ukulungisa. So uzabona ukuthi khonapha nje silungisa njengakhonokho, siyabe sifake izigamba, asiyenzi leyana eyabayithi i-overwall ukuthi khona siphe ilayini yena leyo yonke. Bathi indawo siyabayafika babophe ngerekeni bakhiye kunjalo baye bahambe. So sesigcwalisile amabhoholi indawo yonke, akufanelanga emathawuni kube namabhoholi. Kodwa siyabona ukuthi khona akula nto esingayenza ngoba yilo udubu inhlalakade esilayo. Uzabona ukuthi khona emotweni jefu laphayana bayalungisa, ikhasi iyalungisa laphaya, amanzi abe esephuma, esephumile ayaphuma emaningi, sedubula-ke amaphayiphi lana. Kanti uyabona
izakhamizi baba moyo kuyini ongazixwayisa ngakho?
Abaxwayisa yona ikuthi yebo-ke amanzi angaba ludubo njengakhonokho, bengahambi besiyadubula nabo kwenye iphayiphi nabo kwenza ukuthi bathole amanzi. Khonokho kuyingozi kakhulu. Abaningi siyabona ukuthi khona bangabona ukuthi sokwenze njengakhonokho, bayagebha lapho abakwazi khona ukuthi khona kule phayiphi ukwenza ukuthi iphayiphi leyana ife ingafa, bese sebethatha amanzi. Omunye ahamba ayozigebhela yena ngokwakhe, izulu liningi kakhulu kuyana, afike ayogebha emasimini egangeni abe sethatha amanzi layana enika abantwana. Abantu kabayekele ukwenza njengakhonokho. Nxa befuna ukuwatshisa wekona weyabe ganyile khonapho, bengaganga njengakhonokho abayekeli ukunayo, abayekeli ukunika abantwana. Njalo asikuxwayisi mina, asikukhulizeli khonokho ukuthi khona abantu bayathi bayenziwe khonokho ukuthi khona bayathi lapha uhamba khona iphayiphi yekela sibulale babulale kumbe bayogebha amanzi elasingela emasimini. Hhayi, lokho asikufuni khonokho. Nxa amanzi engekho kakho, babamelele ama-councillors endawo zabo okulamabhawuza khona, babizelwe amabhawuza. Siyakwazi ukuthi amabhawuza ayashoda, okulamabhoholi khona kabathathe amanzi emabhoholi, bayonatha amanzi asuka kubhoholi. Kulabantu izigangi abahamba ngale ku-elektifero babe sebethatha amanzi layana sebethi siyathengisa amanzi. Siyacela ukuthi khona abahlali bengathengi amanzi lawo ahamba ezindleleni.
Abakha amanzi emthonjeni-ke?
Bonke abakha amanzi emthonjeni akuvunyelwa, nxa befuna ukuthi khona bayewatsha kabawatshe, kodwa benganathi lawo manzi. Njalo-ke nxa besebenzisa imbuzi kabagezi izandla, bengaphonge ukubambi isitafu babe sebesidla bengazange bageza izandla. Kolokho hhayi, nxa amanzi engekho kabathathe ebhoni. Elokho ezifuleni lapha, hhayi hhayi, lokho asikufuni, kabayekele ukwenza khonokho.
Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo okunye okwenza umkhuhlane lo umemetheke yikuthi laba abalima imibhida bathelela ngamanzi angahlambulukanga. Umuntu abesethenga lowo mbhida abesesiyawudla abesewubamba-ke lowo mkhuhlane, bona ungabaxwayisa uthini?
Uyabona kuludubo ukuthi ungathi umuntu ayekele ukuthenga umbhida, lokho yibo abakubonayo ukuthi kuyingaleyo ndlela. Kodwa ukuthi ungathi abantu bengathengi umbhida ngoba liyacha seyigula, abantu ayathi orayithi buya le nyama. So nxa bengathenga leyo mbhida abantu kabayigeze kuhle, bageze lamandla ahlanzekileyo, bangayenza njengakhonokho impilo yabo ayikho engozi. So lokho asingeke sibe ngadli yamaveji lawo ngoba phela sikwazi lokuthi avela ngapha abanye athengwa impare ayebe vele komtoko vele endaweni zonke. Lapho kungaba luduko ukuthi singakwazi ukuthi khona imbhida le mibi le irayithi. Kodwa-ke bangathatha lawo ileyo mbhida kabahambe bayogeza, bageze kuhle, bayibheke kuhle, banike abantwana.
Umnumzana Peter Moyo ngukhansila wedolobho leHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni.
Amabandla aphikisayo akhala ngokuthi imisakazo kahulumende egayisakazi inhlelo zawo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kokulungiselela ukhetho lonyaka osekuvuse udaba lokuthi kunenguquko ebimele yenziwe lidale lephalamende mayelana lokuqhutshwa kokhetho, kodwa akwenzakalanga ngoba iZANU-PF ibidonsa inyawo eminyakeni emihlanu lokhe isisekelo sombuso salotshwayo ngo-2013. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi zinengi izinto obekumele ziguqulwe kodwa uhulumende esebenzelana lebandla elibusayo badonse inyawo bavala indlebe ngoba besazi ukuba bengakwenza lokho benganqotshwa kukhetho oluzayo. Umongameli we-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga uthi indlela imisakazo lomabonakude ezweni kumele aphe amabandla asezweni amathuba alinganayo hathi lokho okwenzakalayo manje ukuthi iZANU PF yiyo ethola ithuba kumabonakude.
Akhona ama-reforms aqhakazekileyo alakho ukwenziwa kungadalwanga phansi ngedale lephalamende. Iriforme yakuqala neyokuthi khona kambe nxa ngabe kuthiwa akula studio 7 kuzasebenzeka njani ukuthi khona amanye amabandla kazwakali kupublic broadcaster enjenge-ZBC kuzwakala ibandla elilodwa. That's a major, major reform esiyicelayo.
Unkosikazi Mathibenga wengeze ethi enye inguquko eqakathekileyo engadinyi kuhlala kwedale lephalamende yikukhutshwa kwezisebenzi ezazikubutho ezikunhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho ngoba imisebenzi yabo ibingabukeki kwezokhetho kuminyaka edlule ngakho kumele baphume kungakayiwa ekhethweni. Ilunga ledale lephalamende enkayi umnumzana Abednego Bebe uvumelane lonkosikazi Mathibenga ethi kunengi obekudingwa ukuguqulwa eminyakeni emihlanu edluleyo kodwa iZANU PF ibe lesidensi ngoba ibona ukuthi linguquko ibilakho ukuyikhupha embusweni.
Uhlupho lukhona ukuthi ama-reform ukuthi akukhulunywa ngawo ama-reform okufanele enzwe ngabantu abakuhulumende abawasebenzisa kumbe abasebenzisa lowo mthetho ongala ama-reforms ukuthi bahlale besebe kuhulumende. So njengoba kunjalo nje kangiboni ukuthi khona ama-reform akhona iZANU PF iza wayenza ngokuqotho kumbe ngokuqondileyo.
EZimbabwe sekulamabandla adlula ikhulu elilechumi kodwa akusiwo wonke azaphatheka kukhetho oluzayo. Njalo amanye akhona awalandaba lenguquko zokhetho. Amabandla ambalwa aphakathi komkhankaso wokuthi kube lenguquko emithethweni ethile egoqela eyokhetho athi kumele yenziwe andubana ukhetho lwalonyaka luqhutshwe kodwa akulazitshengiselo zokuthi linguquko izafa yenziwa phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuzipheta eza kusihlwa sikhangele ebezihamba phambili. Abongi labongikazi esibhedlela sempilo e-UPH leseGwanda sebekhalele labo umsebenzi njengabanye babo elizweni lonke jikelele. Umkhuhlane we-cholera usubulele abantu abathathu phakathi kwamaviki amathathu edluleyo eHarare. Kwanelokwa lanhlanje sihlobo zami esithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Salani kuStudio 7 Live Talk.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.